iWayfo adi sikhangelele ukuthi siyangena kulona lokhetho kusasa amakandidate ethu arefayela ezek afuna ukuthi amakandidate ethu ayiqine efayela ngomhla ka 7 bekuza so make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okontestayo uyafayela amapapers akhe they are in order so sesingena negedi sesingena sesibamba izano PF ngempondo zayo ayikhona ukuthi siyiflathele ichayinyovane strategy kasisebenzi sakuzama lokhu sokwehlulekile.
Yibaphi labo abazancintisa?
Iyona leyana okuthiwa yafusa yafusa eyayikhetha ama-candidates eyayisipisela emuva ngesikhathi ngemuva kwesikhathi sabomzilikazi kodwa lanxa sasingavumelani layo yakhipha impumela eyayifunwa nguZulu kodwa lezi zikliwi zakhipha bonabo abantu abafunwa nguZulu babafaka eceleni so sizathatha bona bana abantu ababevele bekuthiwe bafunwa nguZulu kungakhathalekile ukuthi nguphi umhlobo kungakhathalekile lokuthi uvela kuyiphi indawo okuqakathekileyo ngokuthi abantu babethe baya kufuna ngayona leyo ndlela eyasetshenziswa yinhlanganiso ukuthi ikhethe inkokheli so yiyo esizayisebenzisa unumber one yibo siyabathatha sibafake nxa unumber one ingakwanisi siyadinga unumber two nxa unumber three ingakwanisi siyadinga unumber three ngayona leyana ndlela ababephume ngayo besiyatshaya intambo kusasa nxa bengehlulekile kusasa sebezafaka first thing in the morning ngolwesibili ngendlela esazivula ngayo.
Bakhona abathi abafuni ukuthi bencintise elibakhethayo. Ngengezwa ukhuluma ngomunye weBite Bridge ukuthi kasafuni ukulandela izinqumo ze-CCC. Bonke labo elibalandayo bavuma ukuthi ngempela bazancintisa.
Asikabi nenkinga lo muntu othi kagwanisi abantu into abakhala ngayo zindleko ezibonakalayo i-nomination fees abanye kabalazo so siyadinga kuzakhamizi siyadinga kuma-churches siyadinga kuma-organizations atshiyeneyo ngani ngoba ibandakalela mali ku-diaspora ukuthi basincedise bakhona sebekwanisile ukuthi basincedise ukwenzela ukuthi imali lezo abantu banjani bancediseke ama kuma-nomination fees kakhulu kuma-members of parliament nakuma-PR yikho kufunakala khona iindleko zemali ukubana babe-register amabizo abo as ama-candidate. Bangaba khona abathi kabafuna ukungena on the basis eyokuthi babe ngama-profession and they have moved on ngoba i-politics ayisiyo ndlela abadinga ngayo ukuphila kodwa ambalwa enxa kungaba le-one kuphela kobulawayo esengingayizwa so kodwa kwezindawo zonke lezi abantu bazangena ekhethweni ngani ngoba yiyo phela indlela yokungena ku-space yonale abantu bebevalele phandle inkantolo isibavulele ukuthi nasi ihofisi kanobhala jikelele akula akudingakali imali ukuthi kuze unginike mina ukuthi wena uzuyengela ukube yi-candidate akudingakali na ungumama ukuthi ngikukhuthaze ukuthi uze ngubambabambe ukwenzela ukuthi uzungene ku-position nxa ungumama uyaku-encourage you siyabafuna omama siyafuna ama-ontanga ukuthi bangene be-free kungakamali ndleko ezifakwayo ukuthi abantu babhadale ukuthi ba-contest.